Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2018 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satsho nje ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyite kade sijumayela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani ema-codes ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any other side.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokho beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezithiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kuviga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchasisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi leAfrika kumele asize luqhutshwe ngendlela loludaba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nga ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi. Indaba yokubonisa inhlonipho siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President uthi yena kathesi senama-MPs angu-21 asechallenge kutshengisa ukuthi kawinanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho kuthiwo nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uChamisa la uzamile ukuthatha inyathela kungaphuma kungayisiyonto engamnceda kungaphuma kuyinto engamsiza kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthetho wandaba lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalalilula ngoba la ucine idinga le yamagqothaka ukuthi ukuthi kukhona udaba lukhona into engayitsho kwakathesi
uNtungakwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziwe udaba olukhwezwe nguChamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esihluphayo la ukuthi laba abamela i-acid ngamajaji babegcotshwe labo ngukhulumende kaningi-ningi izikhundla zabo ngabantu bakahulumende singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla esimnika isitshwala. Ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hhayi njengenyathelo labakhona hayi sikhona ukulalela kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa hayi khona bo asimeleleni sibone.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yiMDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court.
Asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele ipetition entsha kumbe incwadi entsha eya ecourt isithi yona icela ukuthi kungabi i-ZBC yodwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Sibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwa ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazazeniwa.
Amagqwetha yenu-ke asele mvumo yokusebenza.
Okwamagqwetha lokuyinto esingayiqakathekisanga nangawo ngoba sasivele sisizile savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba ebesaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu elezimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kaphezulu esenzanini.
Ye, kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni.
Ye, lokho bavunyelwe kakushiyo nto evalelweyo kumbe eyalelwayo.
Sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-Constitutional Court lamhla kuyini obekusenziwa kurejista?
Kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba namanye amaphepha abeyosalela nje kade lokhu kubanilahanje.
Ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lile themba ukunqoba
eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa nopresident Nelson Chamisa bahlangene kusisa namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe. Sizosasa ngalokho okuthiwa ngesikhiwa ngama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona abantu bethu banezimoto ezabe zibathatha lapha zibahlala phana amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga.
CEO uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Selokhu sikudaba lunye, uMnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZanu PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. Uchamisa ufananisele libandla la maqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lephalamende elilunga leZanu PF uMnumzana Dingo Muziphuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
IZANU PF ayisiyophathi eqala izolo. IZANU PF yiphathi eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokhu sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga le mbono yethu ukuze siwine ama-election. Thina sabuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iphathi enjalo? Okwesine besenzi. Manje sisho njalo ukuthi futhi bayavuma ukuthi sokumele bamelele u-2023 ngoba ukududula iZanu PF kukhona chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo abazabuya behluleke khona ngoba iZanu PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu satshontsha ukhetho. Abantu sikethusela ngaphi thina siyite kade sijumayela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani emakhoti ledi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any
Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya kanti njalo ibandla lenu lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma labantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo ngabantu MDC abakutholayo lokho kudla abantu bezanu PF abakutholayo labo abakutholi bekutholiswa ukuthi ngabe zanu PF ukudla lokho is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho Mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a ZANU PF cadre. Ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uNangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokho ukugcotshwa ukuzabuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabo abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokho akusimangalisi ukuthi ungabe kwavela from a government commission.
UMnumzana Dingo Muziphuthi ngumeliwe bulili maWest edalele parliamente njalo ulilunga leZanu PF sixoxela ese Plumtree.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Jabajaba ngecala lokuphehla uDlakela. Sixoxele lunga leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile. Thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi sikhathi. So abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana baseZimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa. Lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umuntu tshwangela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile. Njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapholisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngelangelinje sitshengisela lokhu abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele. Thina sikwazi ukuthi udaba lethu solungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho. Impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabimi njani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani. So abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kathesi ukuthi sonke kuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekufele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngoba udaba lethu lusemthethandaba.
Unkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekoBulawayo. Ulife Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla lezano PF lomanyano MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luzaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengeni ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalichumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elecala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila nesimo sezempila kahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abachiyeneyo abaphila nesimo sezempila kahle oqhutshwe kobulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eye Voice of the Voiceless, unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku LGBT community esibhedlela. So kunzima kuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. Owesikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besesaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxothwa vele. Njalo eminye imkhuhlane yeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kwani ukuthi ebese khuluma ukuthi hawo umuntu endanana laye umfazi lingapha laye umfazi umuntu endanana laye indoda laye indoda. Abanye bayisaba ukuthi ah sebenga report emapolisini kumbe babuje. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba bayethola usizo ezibhedlela zikahulumende. Into eqhakathekile ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza esibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama human rights akhangele ukuthi aya ngawo wonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo evovo unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Akuma lesibheni umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama STIs ukuhlangana lakho ezinye imkhuhlane lezi njengo HIV which don't you it's at a low risk ngoba ukalutshana ukuthola ama lesbian ama bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga iPSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngitholile emuntwini wami kuba nzima ukuthi ngithole uncedo o lomuntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi impela impela because izibhedlela eziningi babhekelelwe abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So masokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabele information eyiyo esiyitholayo because akula nto asila sizwe sikutholayo kwamanje kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners siyathesta lo muntu wami nami ngikwanise ukufika ngibatshele ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazana. So I think if i-PSI is the first start for Tina because ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo uluqondane nathi ngoba sometimes masifika lapha nema clinic kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayo ngiphayona bebhekene emuntu othana nalendoda ukanti mina ngiso umuntu othana nalendoda. So ayisibhedlela kwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa PSI is a spot site singcono sithola khona information lathi ibhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma unprotected risky behaviors.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama condoms nendaba yokusetshenziswa kwama family planning
ufithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye family planning ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema clinics lusiya accessa i service na le ye sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuzwa jajwa nga ukuthi kuyathwa umntwana le 15 years udinga nifuna ama condoms udinga ifuna ama family planning tablets.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhe lumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyiwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo iqembu leFC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane ye Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela sonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumajumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleChapungu nge-2 kanyanga omgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leChicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo ngamajumi amane nathuba mnembili 48 ukuthi eleChicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo ngamajumi amane lowodwa 41. Khuluma lentathe zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn. Umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtondira Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selitshiwa ngemiklomelo emine ngele FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu leFC Platinum kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo eseleyo. Imiklomelo emine milichwane kakhulu njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine engalanini imiklomelo kule qembu leCapes United lona ile miklomelo ngamajumi amathathu lesithupha njalo elibe ngujikelo bhanqa leleni igruti kungela qembu eleliseyo kulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalani imiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapan Mine nge-2-1 njalo eleJapan Mine yilo eseyijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalani. Kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalane yemiklomelo ale miklomelo elijumi lanhlanu kodwa yehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu lenigqutilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo kutsho ukuba lalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komlindi uyacina lilokhu lilapho. Imele iStudio 7 ngokubulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba lukaMnumzana Kofi Annan yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamashumi ayi-92 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uza kunjulwa ngemsebenzi emihle ayenzayo kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohle amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngombhuqazwe weRwanda lapho kwabulawa khona lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo umhlaba ukhangelelayo iUnited Nations baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.